Uhlelo lolu lokuhlaba abantwana amajekiseni luqale mhla ka 28 Mpandula lwaphela ngolwesihlanu oludluleyo lapho obekukhangelelwe ukuhlatshwa abantwana abangaba yizigidi ezinhlanu elizweni. Umongikazi obephatheke kulolu hlelo, unkosikazi Progress Dube, uthi abantu baphume ngobuningi ukuzahlabisa abantu babo, okutshengisa ukuthi iningi selizwisisa ukuqakatheka kwempila kahle yabantwana kanye lengozi ebakhona lapho abanye bengahlatshwanga.
Singakhangela ilizwe leli lisanda ukuthathwa, abantu babekwazi ukuthi abantu babo bahlatshelwana. But kathesi ungananzelela, uyabona ukuthi abantu abasakwazi ukuthi abantu babo bahlatshelwana. Ngiyethemba ukuthi kumele sikhangele ukuthi abezempilakahle sokumele labo bakhuthaze ukuthi bafundise abazali ngezinto ezingakhathaza abantu babo. Yikho nje okungancedisa ukuthi izinga labantwana abafayo liyehle elizweni.
Umzali, unkosikazi Rita Ngwenya olabantwana ababili, uthi bobabili bahlatshiwe, kodwa unanzelele ukuthi ukuhlabisa ezikolo bekungcono kule makiliniki lapho indwendwe zakhona beziqhinisisa isililo. Lanxa engazwisisi ukuthi irubhela ngumkhuhlane bani, uthi kulethemba lokuthi uhulumende uyazi akwenzayo, kungakho kazikhathazanga ngokudingisisa ukuthi ivele kuhlatshwani.
Mina ngihambisile sibili abantwana ukuthi bayehlatshwa and hayi kuhambe kuhle. Sibonga lokuthi bekuhlatshwe ezikolo kwayenza umsebenzi wethu njengabomama ubelula. Kodwa hayi emakliniki bekusiba lama queues amade, kodwa hayi abantu basevwe kuhle sibili, yonke into yahamba kuhle.
Lanxa kunjalo iCouncil yeHarare ithi bakhona abantwana bayale ukuhlatshwa ezikolo besithi abazali babo bathe bengavumi. iCouncil ithi ithethe amabizo abo bonke labo njalo iza kubalandelela ukuze kuye khulunyiswana labazali, ngoba akukho emthethweni ukuvimba abantwana ukuthola imithi efaneleyo. Isakhamuzi unkosikazi Makhosazana Sijiye uthi abazali yibo abaseselodubo ngokuhlatshwa kwabantwana, kodwa bona abahlatshwayo kukhanya sebejayele inhlelo lezi eziphathwa njalo nje ezikolo.
Abazali okwakhathe sebengani sebejayele, kodwa ikakhulu mbona ngani labo abantwana yibo asebengani sebewajayele kakhulu, osokugcina kusenza ukuthi abazali bangaphaniki nxa abantwana besiyawathola, lokuthi njalo basitshele kuseselesikhathi.
Okuphathise kulolu hlelo uthi ukuthola imbiko kuseselesikhathi njalo ibigcwele emaphephandabeni lemisakazweni, phezu kokuthi bavele bajwayele abazali ukuthi abantwana bayavikelwa umkhuhlane wendingindi. Unkosikazi Major Nkolomi oyisakhamuzi uthi yena abakhe abantwana kabahlatshwanga, ngoba sebeke bahlatshwa wonke amajekiseni endingindi adingakalayo athi edingisisa ebulenjini wathola ukuthi yiwo wodwa adingakalayo. Uhulumende uthi uyabe esithi umntwana wonke ahlabe, kodwa kumele kuhlabe labo abantwana begqisa amajekiseni adingakalayo. Wengeze esithi yena uzaqhubeka ehlolisisa ebulenjini edinga ulwazi, ngoba sesadlula isikhathi sokuthi umuntu aphonge ukholwa konke akutshelwayo afe ethule okwemvuyo omnikelo.
I-internet thina abanye iyasincedisa, ngoba i-internet nxa ungagugla ikutshengisa ukuthi isifo sakho isifo bani, njalo ukuthi kuyini okumele ukuthathe. Lokuthi nxa ususiya kudokotela uyabusule idea vele yokuthi kanti vele ngibulawayo kuyini, lokunye ongakunqabela ngakho usesengkhaya ukwenza ukuthi ube ngcono. Ngoba dokotela nxa usiya esibhedlela khona ngani abakunikile information yokugula kwakho, but into abayifunayo ukuthi ubhadale.
Kulolu hlelo ugatsha lwezempilakahle luthi abamabandla basathandabuza ukuhlabisa abantwana, kodwa udubo osolukhona ngolwabazali abafundileyo abangafuni ukuya emakiliniki kahulumende, njalo bezitshela ukuthi vele inhlelo zikahulumende azilamsebenzi. Isakhamuzi unkosikazi Nomalungelo Nyoni uthi kulusizi ukuthi kusese labazali abacabanga ukuthi bazingcono kulohulumende ngempilakahle yabantwana. Ethi kuyadingeka ukuthi abazali basebenzelane lohulumende ukuze kungagcini imikhuhlane ebisiphela isimemetheka njalo.
Siyabonga sibili ukuthi laba amapostori asehlabisa abantwana, kodwa I problem isikithi futhi thine sizithi sifundile ngoba I information ulwazi esilutholayo kuma computer lapha kuma internet zinengi izinto esizitshelwayo ngezinto zonezi so kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi wena uyazwa thiwa elizweni leli injection le yahlatshwa yabulala abantwana ngoba lama side effects kodwa eqinisweni sibili ukuthembele enkosini ukuthi nxa I government izasifakela into enjalo ambonthi kulomuntu ofuna ukubulala abantwana bethu
ngaphandle kwejekiseni le abantwana bake baniwa njalo phakathi kwesikhathi umuthi webilhazia lapho kuqala ukuna izulu nyakenye phezwe emkhuhlane yayivele isaziwa indingindi ufuba uphepha oludonsayo amaketane kanye lobugoga uhulumende sewengeza leyo ayivikelayo ukugoqela owamaphaphu inyumonia owesibindi ihepatitis kanye lemeningitis lolu hlelo belungolwa kuqala ukuhlanganisa ijekiseni yendingindi lerubhela ekhangelelwe ukuba yiyo eyaqhubeka isebenza ngemva kokuba uhulumende enanzelele ukuthi irubhela isisiba yingozi njengayo indingindi bekuhlatshwa ezikolo ezitolo emakliniki kanye lasezibhedlela lolu gada ludinga ukufinyelela wonke umntwana amapholisa emgwaqweni lawo abephathekile ngeviki ephelileyo ukukhumbuza abazali ukuthi bayehlabisa abantwana ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.